Ngibone kufanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Ngalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni westudio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Ngibone kufanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Lamuhla silengxoxo labanye abancintisayo ababalisa olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo.
Lam ngabona ukuthi hayi i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama-excuses ngokuthi asenzi lokhu ngenxa yokuthi i-ZANU PF ithi hayi mina ngathi hayi mina ngangena mbe ngu-member of parliament angisoke mbe la ma-excuses anje.
Silomkhokheli njalo webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZANU yabe isiyaforja ama signature kulabanye ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi triple C abameli triple C kubana indaba yokuforja icala elizweni leZimbabwe.
Gambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni thina kwela
ngithi madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Umnangagwa ubesemdawadawa Growth Point esigabeni seMashonaland East. Kuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena ubesesakuva stadium eMutare. Sixoxe lomunye wabancintisa kukhetho lokudinga amakhansila edolobho lakobulawayo umnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu.
Ngibone kufanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela kuward 5 kobulawayo ngoba nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo ekuthuthukiseni izindawo ezitshiyeneyo. Ama-local authority ayabamba isikhwama le-budget njalo ayakhangela inhlelo ze-service delivery, ayakhangela inhlelo zokubana uZulu uhlezi uhle. So mina ngibone kufanele ubana ngincintise ukuze lami ngincedise ubana uBulawayo abe ngubulawayo esimaziyo, abe ngubulawayo othuthukayo, abe ngubulawayo njalo obukekayo. Ukuze lokhu kube into eyenzakalayo, ngibone kufanele ubana lami ngime kuward 5. Uward 5 iward enkulu. Uward 5 ule industrial area, ule low density, ule high density, usukele Chabalala extension, aquma ngene Manda, ngene njalo ewo, Newton West, Bellevue, Morningside, Stojiwe, ye Famona, Hillside West, Hillside South, Palm Green. So iward enkulu kakhulu, ngani isanelise ukubana lami incedise khonapho ibona lami ebencedisile ekuthini ngithuthukise ubulawayo.
Ukuyini ukuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ngcintisa khona?
Ngithembise ukubana ngizasebenza lezakhamizi ngibe lemhlangano on a regular basis lezakhamizi ukuze sibone ukubana singancedisana kanjani kube le service delivery enhle kobulawayo. Okwesibili, ngibona kufanele ukubana amasuburbs onke la yi-13 ward 5 abe lama-development plans akhangela i-short term, medium term, long term. I-short term sikhangela into ezingenzakala njengokuhlanzeka kwezindawo, ukuhlanzeka kwesigaba, ukulungisa khona lokho okungalungiseka, ama-street signs amaningi awasebenzi, ukulungisa khona lokho okungalungiswa. Ama street signs kulungisa izakhiwo ezifileyo. Okwesibili, medium term sebe sikhangela ukulungisa okufana nalezibane, ama street lights amaningi awasebenzi, ama storm drains imigelo njalo ayisebenzi. Lokhu yizinto ezilungisekayo. I-long term sesikhangele ukulungisiswa kwezakhiwo ezikhona phela eziningi, sikhangele njalo lemigwaqo ubana kulungise umgwaqo ward lapha esikhona, kulungise njalo lama recreational centers ngoba vela khona kule Bellevue recreational center, kube le njalo le municipals, njalo sama projects amaningi khona besigabeni amaningi aphelele endleleni. Ngilenkangilela ukubana avuselelwe njalo kube lama projects amanye amatsha azancedisa omama, ancedise njalo labasakhulayo.
Hello ke ngumnomzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu njalo encintisa ukuba ngukhansila wedolobho lakobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, yena oncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende emagwegwe kobulawayo.
Okwangenza mina lami ngadecida ukuthi ngijikele ingwani yami phakathi kokuba ngu-member of parliament ikuthi ngabona inhlupho eziningi emagwegwe, inhlupho ezinjenge-sewage, inhlupho ezinjengama-potholes, inhlupho ezinjengokuthi ogogo bayathwala nzima ukuthi bethole i-medication, inhlupho ezinjengokuthi abantwana sebengene kuma-drugs, abantwana bala msebenzi, inhlupho ezinjengokuthi akula medication, abantu bathwala nzima ukuze bethole i-medication kumbe usizo ebusuku. Ziningi izinto ezinjengendlala, into ezinjenge-school fees, izinto ezinjengokuthi abantwana abangamankazana sebezithwala masinya. So kuningi kakhulu, ku-include into ezinjengomkhuhlane wengculazi. So lami ngabona ukuthi hayi i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama excuses ngokuthi asiyenzi lokhu ngenxa yokuthi iZANU-PF ithi hayi. Mina ngathi hayi, mina ngangena mbe ngu-member of parliament angisoke mbe lama excuses anje. Mina I'll take ama problems abantu head on and ensure that I represent imagwegwe. Ngingumntwana wemagwegwe, mina ngifunde emagwegwe secondary, nginje kuyimagwegwe secondary. So ngifuna ukuthi at least lami mbuye ngizoncedisa njengomntwana onkade ehambile ekhatshana emazweni, kodwa ngilethe ulwazi lolo endilutholileyo emazweni ukuze itshintshe impilo zabantu.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ncintisa khona?
Mina engikuthembisa uZulu ukuthi ngiyimemba ye-EFF Zimbabwe. Kodwa njengoba likwazi ukuthi EFF i-1 i-Africa jikelele, thina sebenza labo baba o-Julius Malema esikhangelele ukuthi i-Africa kumele kube i-borderless Africa. Thina amazwe wonke la khona e-Africa siwabona nje njengama-villages aphakathi kwelizwe okuthiwa i-Africa. So sifuna i-Africa ibe borderless. Thina sifuna ukuthi indaba yelendi ikhangelwe, ilendi ithathwe inikwe abantu abamnyama, i-government yabantu abamnyama ibe yiyo e-presider over ilendi. Then thina sifuna ukuthi emagwekwe ama clinics evulwe 24/7 lama clinics nje ilizwe lonke jikelele evulwe 24/7 including ama clinics asemakhaya kodwa kwakhathesi ngikhayelele ukuthi imagwekwe nxa ngingangena ngibe member of parliament ama clinics wonke emagwekwe azavula 24 hours njalo ngikhangelele ukuthi ngiintroduce into okuthiwa yi-food hub whereby abantwana aba-under 12 labogogo bazathola ukuthi at least kube lokudla abakutholayo oku-free. Thina sifuna i-free education. So emagwegwe laphana mbone ngani ngingakwanisa uku-introduce i-free education laphana ngoba mina isimi opposition le enika ama-excuses. Njalo mina ngikhangelele ukuthi ngibe lama councillors laphana koBulawayo azakwazisa ukuphusha i-issue yokuthi iBulawayo jikelele education kufuze iwe free.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe yona oncintisa ukuba lilunga ledale lePhalamende emagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 inxusa bonke abakukhetho kungakhathalekile lokuthi ngabeliphi ibandla ukuthi basithumezele imilayezo yabo nxa kuyikuthi liyafuna ukuthi lingene emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Okolunye udaba lwezokhetho ibandla le-CCC lilezigaba ezimbalwa lapho okuncintisana khona amalunga aleli bandla. Kodwa lona ibandla leli lithi abancintisa bemele ibandla bengakhethwanga ngabenhlanganiso ethiwa yi-FAZ yona elobudlelwano lebandla lezano PF njalo ithiwa ikhokhelwa ngabe ngamapholisa ensitha ama-CIO. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bayaxabana abazancintisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagwelu lezinye indawo lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlela namapholisa ensitha awe-Central Intelligence Organization. KoBulawayo akubasengenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela ama-ofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Mason Hlalo ubefuna ukuba ngusenetha.
Wangitshela ukuthi angiphuzile sebefake umuzi. Lokhu ngikhuluma phambi kankulunkulu ukuthi lami kwangishoka ukuthi yinto engenziwa ngo-2023 khona ukuthi ababemile
ababephumelele
waye
bengalibanga ngesikhathi. Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa
okwethu akukhanyi kuNobulawayo kuthetha abantu esingakwaziyo lenihlanganweni nxa kubizwa umhlangano lapha abangabuyiyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abami abasebenzela ehofisini ngoba nabo ngabathengisi bathola imali zefazi ngathi imali zefazi sezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni sentumba nenjube edalela ephalamende emele i-CCC uPastor Tishawana Mdathi wasekhitshwa igama lakhe ungelasizathu ucela ukuthula.
Siyakhe mina uBulawayo abe ngubulawayo omuhle uBulawayo lothando uBulawayo lokuthandana uBulawayo obambeneyo uBulawayo labantu abaxolelanayo. Sizohamba nje ekhampeni ye-CCC ukuthi uthi hayi ngaphi
okudonselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuya phambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi utholosondele. Esabelani sevungu abahlaleli abasekeli bebandla le-ZANU-PF bakhala ngokuqilwa komeli wabo edalela ephalamende abantu ukhithwe yi-FAZ yafaka umuntu ongayisiyo walesi sigaba ukazana Shamen Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Ona namhlanje imdubo wawadi yakhala lamawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obubekhona phakathi kumavoti la abekhona.
Omunye ukhala ngofana ngumnumzana Thebula wasemambanjeni.
Ube indoda akadizama ngoba nankwa ama-regation asisalile endlini ambona ukusaphusha lokhanami gomesibenza kuhle uyabuka asuze kufike ukuthi noma engowezansi sengaze asebenze kuhle ungakuvuka hhayi into adeyenza ibiyinto adi ikhanya iphumelelisa isigaba kwaba kwabamangalisa ukhanya kulokunye kwakwenzakalayo.
Kukanti abe-TPC kulindawo labo basola ozamelele libandla eVungu ukhetho oluzayo. Unkosazana Lorraine Pepe bethi kaziwa ngabantu, ngakho ke kuzadlisa leli bandla. Unkosazana Grace Chuma uya kufakaza lokhu.
Nangwe-TPC elikhokhelwa nguChamisa izani yathatha vele, iyathatha ku-MP lapha, iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongenileyo besingamthakazeleli.
Umzekeli wesikhulumeli sebandla le-TPC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi inhlanhla yefazi esebenzela iZanu PF yiyo edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa kukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka-ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko, iZanu yabe isiyafoja ama-signature kulabanye-ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-TPC abameli i-TPC kubana indaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe. Yikho sibaripotile emapoliseni kulaba bangenwe entweni yeZanu-PF, landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa. Ningaba ngandihlakaniphile namuhla kodwa kusasa kuzalilandela.
Umqondisi wenhlanzo yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela Studio 7 ukuthi inhlanzo yakhe kayilani lokwenzakala ku-TPC lamanye amabandla njalo la kuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll, ifazi ayizange ingenele umsebenzi wezekhi, ifazi iyenza umsebenzi wayo okukampenela iZanu-PF. So ngakho-ke lokho ngamanga abehlaza ukubana ifazi nezalana. Ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hhayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe, bona bekwazi ukuthi bayadliwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo,
asambeni madoda siyovota.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke, kesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le-Herald lilodaba lokuthi owake waba ngumkhokheli wele-Nigeria umnumzana Goodluck Jonathan nguye ozakhokhela iqula elizohlola ukhetho ele-African Union. Iphepha ndaba lobulembu ele-zimlife.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engaqilibezela kukhetho kuza kuba lodubo olukhulu elizweni. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 bingelele basakazi, ayi sesiphonga urekhoda ke kanti ngicela ukubuza ukuthi uhulumende lo weZanu-PF waye ungathi uma ilungisa la madamu ungathi wenzela abantu ifeva, kanti ngoba nje vele kuwumthetho wegovernment ukuthi kumele ikwenze lokhu. Angimanje sebavale abanhloni ukuthi phela imali ezabazidlayo ezikhodi, kambi yini ebambekayo abayenzile eZimbabwe? Khona manje yabona umongameli odlama e-Russia ungadila umuntu onjalo, hhayi yini azelawo ebambekayo e-Russia uzelokuthiwa kufika asilingelele ukusibona manje nawayezwana nama countries awodlama ukulwa sina sidinga imali elizwe ethenga eZimbabwe imali yethu sisebenza emsebenzi evuleke eZimbabwe sisebenza esikole imali eZimbabwe eyothenga kwamanye amazwe phandle uhulumende lo kahle kahle waye ungathi usenzele ifavor kathi khona kahle ngibuza ukuthi vele izalukazi ziyahola yini o mhlambe lama road accidents abantu bahola yini abantwana besikole ibhimu bayafunda yini lo yehluleka mani uvala ukuyi bakhe lo abantu abakade besidla imali seZimbabwe lapho ezecold mafia into azama ukuyivala asimfuni nje vele lo yathi uyasidina ekakhulu kulabantu ababotshiwe be-MDC abehlukisa manje abakaphuma bashaye intateli manje la muntu okushwe abanye namanje sinawo amavidiyo akhona le baba le mkhaba abezabaphila akula muntu owabotshwayo ayilothi nasikhathele ngayo madoda akaphume mani ayi ugwaqo zefololwane osiwa khona uyebedinga lela manje ufika lomsanganeka inyanisa lo uthimba ngifakasiwe ngaphela uphanye yabo
Studio 7, Studio 7, Kungamile Nkomo, Clips TV, lo ke ngisikhulumisa abasakazi bonke Studio 7 kanye nabalaleli. Umsebenzi nangakho, maya sitshela ngoPutin. Ucabanga ukuthi uyazi kanti uyaseduzela sizamezama amakho ngoPutin akho umngani wakhe. Umngani wakhe, asimngani weZimbabwe uPutin. Umngani wakhe, nabe siyabona umngani wakhe ngani. Hhayi kade siyahambela iZimbabwe, siyahambela nje ngokobungani bakho. Sifuna ehambele into ezisiza iZimbabwe. Hhayi into zokuthi kwethu uPutin ethe greeting, greeting, what, what. Akusisebenzi lokho. Siyasifisa ukuthi akothiwa upresident wethu, ewupresident weZimbabwe yonke jikelele, esisebenze kwiZimbabwe.
Ngibonani salibonani basakazi beStudio 7 kinjani labalaleli nje bonke nezigaba nezigaba lapha ngikhuluma ngezani izani bakithi isibulele ilizwe selifile kusukela enhloko yangkhona ngamasela wodwa inhloko ngisela abalandeli ngamasela amapholisa ngamasela amatitsha ngamasela amasosha ngababulali hawu bakithi kathi sifilane elizweni elingelethu sifilane akwehle wena muntu omdala sumdala kakhulu akusakufanele ngalokho so lokhu sengokwabafana akuqali sekutsha intanga 43 years ilizwe lingelamali eqondana lelizwe ngenhloni elilazo ukuthi imali ingene ngekhanda likaNkulu hawu yesabana ke libe lenhloni ha ha
kakazomhleli vuka njani sidlulisa amazwi endudu zokusihlokola abangani labo bonke abalandeli bomchilo werumba ngalokho kwesikele iqembu lensimbi lezwane ngicabanga ukuthi kuyinto okuhlungu kakhulu esizweni sonke simathebelelei simandebele kutho ukuthi kodwa phezu kwa konke lokho sananzelela ukuthi kungenzeka ukuthi noma kade kuyikufa okudalwe unkulunkulu kodwa-ke lathi sinenkinga abantu bakithi ukuthi lokhu esisalandela izalu-p f ukuze kube manje nxa ukuthi laba bantu manje laba bantu behlule ukuthi bathenga ama-ambulensi ama-ambulensi nje bayahluleka kodwa balesifini sokuthi bathathe bayithenga imoto ezifika 200 and something ezokuthi bayenze ikhampeni bahuga abantu ukuthi babavotile babuyelwe manje kodwa izibhedlela azila ama-ambulensi into yokuqala yona leyo ebonisa ukuthi thina abantu imathebeleni sineproblem laba abantu akumelanga ukuthi ngabe kusezile umuntu imathebeleni losana shathi phambili ngoba yibo abantu babulala abantu ngegugula wona manje sebebulala abantu bakithi ngokufuna ukubasebenzisa into naleyo kufana ukuthi sicabange nje abantu bakithi ukuthi asifumenini entweni zezakho ngoba siyasetshenziswa yilaba abantu labo manje babuya bazothi khona bafuna ukuvotelwa babuya ngemoto ezidurayo imoto abazithenge manje kodwa kula ma-ambi manje laba abantu balimele sweke iy'moto ezibathwala zibahambisa masinyana esibhedlela mawesuka kulezo zibhedlela akula mithi akulani akulasizwe kwalutholani abantu benzi bedlule emhlabeni kodwa uthola abantu bakithi lokhu isathi phambi ngezabela asizamele ukutshintsha ingqondo bantu bakithi vukani emacandeni laba abantu kumele bakhithwe laba sizamele nomunye uhulumende ongcono ongatshintshi izinto elizweni sizamele ukutshintsha abantu bakithi ngiyabonga ngoma sengokhulumayo ngilapho kobulawa ephuma namastudio
7 studio 7 siyabingelela kustudio 7 bakithi sithole zima ngapha ewest enjani abantu bezanu basihlabisa basihambisa emhlanganweni yenkani qeda lapho basibhala amagama bathi basazosilandelela basitshise angazi ukuthi siphile kuphi umhlaba lapho eZimbabwe singasakwazi ukuba sizikhethele esikufunayo ngoba sikhathele ukusetshenziswa njalo bona la abantu abasihlukumezayo abantu abangalalutho abasetshenziswayo abantu abalolutho baphonguba bezihambela bebayuza kuhle
abayikhumbulayo intikazini nangumkhuleko wasesozulu kusivikeleli Afrika maluphakanyisa udumo lwayo zizwa imithandazo yethu kosi fikelela thina uzapho lwayo boza moya woza moya fikelela woza moya amandla viva letsotshwa nkomo viva viva mthakazi viva triple c
yes bingelela enkundleni sithola njani basakazi ye ukhuluma engumantsheza ye basakazi labantu basezimbabwe ngicabanga ukuthi mina umuntu uma ngempela esenza imisebenzi emihle ubukwa ngabantu kuyabe kungalasidingo sokuthi uthone ufoster abantu ukuthi abantu bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi uthone uchaya abantu ukuthi bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi ugibele phezu kwentaba uthone umemeza ukuthi ye sengilenzele amadamu ye sengilenzele lokhu lalokhu hayi cha kutsho ukuthi umuntu ungambonisiza njalo uyabe evala ukwehluleka kwakhe okwempeleni ma usenza imisebenzi emihle unconywa ngabantu awuzincomi wena manje lokho esikuzwayo kuzano ukuthi ihambe izincoma ingayenza umgwaqo 2 meters 2 kilometers siyagibela kwezentaba imemeze ingayenza okunye ngalo kuyistation kwamagetsi mhlawumbe ukukhipha nje mhlawumbe amamegaba yayi-1 percent iyagibela kwezentaba imemeze kuyakhomba khona lokhu ukuthi kuyikwehluleka akulasidingo sokuthi uhambe utshana labantu ukuthi abantu bekulandele njalo akulasidingo sokuthi khona uthi ungabona umuntu egqoke isembatho se-opposition uzumkhandi ngamatshe uzumbulali wena ukwazi ukuthi khona labalandeli bakho abaningi kuyakhomba khona lokhu ukuthi khona leyo i-desperation umuntu mpela o-desperate kufana nje le-politics le yabo-Witness Dube leyi kuyabona nje ukuthi umuntu lwana nje ukhuluma nje i-cheap politics ngoba akulasidingo sokuthi khona uhambe umemeza namhlanje ukhuluma ngalokhu kusasujika ugijimuyele namhlanje ukhulume ngalokhu kusasujikuyele ngicabanga ukuthi abantu kufanele sikunanzelele ukuthi ngempela mayezame lama-supporters akulasidingo sokuthi ihambe ichaya abantu
awu sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngo-Jemo ngajabula le-audio ma ingafunda siyezoba abantu bezanu PFA ikhulumele ukuthi umna ngaguyazama kodwa once libavumela futhi libabisele esihlalweni iyokwane 5 years bayaqala ukulitshela ukuthi bayalungisisa sokusele inyanga ukuthi bavotele i-5 years lebabehola besihla betshontsha imali khiphana abantu laba once asivoteleni enye iphathi khathele ngabantu labo
indaba ezanu nzima bakhuluma okunye bayenza okunye abanje bathi udlama balibona abanye bathi udlama lungabi khona and then ngapha babulela umuntu abantu kuningi bebulala vele dlamabantu andimbonge lalolo okuthoka amangalela ilunga lezanu ukuthi lalo lafaka amaphepha lalikhola zilishayele lesine silibonge lo muntu ngunye owayenza amalunga e-ACC azakwazi ukuvunyelwa namhlanje
zamani ukuhlelela kunabantu abadala siyabonga
thina esikufunayo ukuthi njengobana kuvota hayi ilizwe liyalunga kubele umsebenzi kuphela yezimbabwe hayi ilizwe liyalunga yikho zonke zirayithi ukuthi uyime bani kumbe uyime bani hayi into ziyalunga kuphela kube rayithi awukhuluma ngomaxi khona pha ekuthole ukuthi kokoa
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe abancintisanayo umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu Gambe ibandla le CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.